abathengisa impahla ezitaladeni abakhulume nestudio 7 bathi ukuxotshwa abakwenziwa ngamapholisa kahulumende lawekhansili sokubatshiyebeliswa nalobuyanga lendlala ngenxa yesimo somnotho. Omunye wabakhulume amazwi la ngumnumzana Melusi Mabhena othengisa edolobheni leHarare, yena othi waxotshwa edolobheni okwamshiya engelamali yokusebenzisa phambilini komhlangano lowo.
Thina sesiphilele evaleni ngoba siyagijimisa isikhathi zonke, manje sesingixotshe ndawonye nabanye labadingihlengise lapha. Akuze sikubi.
Umnumzana Mabhena usekelwe ngosakhulayo umnumzana Dafaso Chiremba, yena othi amapholisa achubeka exotsha abantu edolobheni.
Bawuthi akula nto ebonakalayo, sakuyinkalakatha zemali akathesi, kodwa izigidi zezimali bad akathesi sokungakabonakali ukuthi kuyaphela kumbe kuya ngaphi. Sikhangele endaweni njengasemaphandleni, sikhangele kubonkayi, akulakhwanga lutho, imigoqo isikile, but konke sikile, into zangkhona zonke zifakwa siwa isimangaliso, kumangaliso nje ukuthi imali yangkhona ngobani abayibambayo.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nebandla le-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka uthi loba nje umongameli Mnangagwa esengumgcinisihlalo we-SADC, kumele uhulumende akhulumisane lamabandla aphikisayo ukuqeda indubo ezibhekane lelizwe.
I-SADC ayiqedanga umsebenzi imfakile uMnangagwa ukuba chairperson we-SADC, kodwa i-SADC ayiqedanga umsebenzi. I-SADC kwakumele iqede umsebenzi wonke, ibuze ama-oppositions, ibuze ama-citizens ukuthi baphathwa njani noMnangagwa lo abambekileyo ukuba umgokheli we-SADC. Ngoba uMnangagwa senesithunzi, senegama, so kumele atshintshe izenzo zakhe.
Kodwa osekela ibandla le-ZANU-PF njalo ekunkokheli yebandla leli kobulawayo umnumzana Thedi Ncube uthi bayajabula ngomhlangano we-SADC, ikakhulu ukuthola isikhundla kukamongameli Mnangagwa, athi kuzaguqula impilo yabaningi elizweni.
Yikho okwenze ukuthi i-SADC kubone kufanele ingayali ukuthi iZimbabwe yiyo i-host. But esikubonayo ukuthi nje njengoba iZimbabwe futhi isiba yiyo uchair we-SADC through ubaba wethu president u-Edine Nangagwa, kuyinto enhle kakhulu ngoba upresident Edine Nangagwa usethuthukise iZimbabwe kakhulu ngenxa ye-leadership yakhe. Njalo sibona ngani i-leadership yakhe at a SADC level izabisa ukuthuthuka okumangalisayo ku-SADC, ngoba izinto lama-policies awamelayo ngama-policies afaka ingqubekela.
Umhlangano lowu uphele ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esengumgcinisihlalo womanyano we-SADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza uhulumende wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo abafika 170 abavalelwe emajele e-remand prison, abethethwa amacala agoqela awukukhuthaza ukuthi kube nodlakela abalula amalungelo besithi kumele bakhululwe. Babambe owangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuthi inkokheli ye-SADC akayikhulumanga ngohulumende kaMnangagwa okuthiwa wephula ilungelo lwabantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.